Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 22 kumfumfu 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhutshwe ukhetho lwamakhansila namuhla ngokuthula ezigabeni eziyisithupha ezigoqela insiza lasematobo lapho okube londlakela khona ngesonto langomvulo. Igqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo namuhla. Silempumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu ezigabeni eziyisithupha ezigoqela insiza lasematobo lapho okuqhamuke khona udlakela ekuqaleni kweviki ubevota namuhla kukhetho lokudinga amakhansila kulandela ukubhubha kwalawo ayekhona lokuchiya kwamanye umsebenzi. AbeZimbabwe Electoral Commission labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Election Support Network iZESNI le-Election Resource Center bathi lolukhetho luqhutshwe ngokuthula kuzo zonke indawo ezibalisa khona einsiza iMatobo, Mutare, Gurube, Takawira kanye laseBuhera. Kodwa abebandla le-CCC labe-Election Resource Center bathi kulabantu ekade bebhala amabizo alabo abavotayo phandle kwezinye izitichi zokuvotela okuyinto abayisolayo abathi ibisenziwa ngabebandla le-ZANU-PF. AbeZANU-PF bona baya kulandula lokhu. I-CCC ithi njalo kwezinye izitichi yamatobo abebandla le-ZANU-PF bahambe bayahlala duzane lama-polling stations babukisa impahla zebandla labo. IZESNI layo ikufakazile lokhu. Kodwa isikhulumeli sekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi ngokwazi kwabo ukhetho lwanamuhla luqhutshwe kuhle. Impumela yalo ikhangelelwe ukwethulwa ntambama namuhla kumbe kusasa. Sixoxele sikhulumele se-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
I-turnout leyi ingani iyathembisa abantu baphumile ukuzovota lanxa abantu bebethukile ngemvana kwesigameko esenzakalayo ensukwini ezidluleyo lapho esa-athakwa khona. Ngabalandeli bezanu-PF batshaya balimaza abantu balimaza impahla ezinjengemota lomuzi kakhandidate wethu. Abantu baphumile njalo izanu-PF iqhubeke ngema-tactics ayo okuyi-intimidate abantu kumbe okwethusela abantu bebefake ama-desk abo within 300 meters of ama-polling station. So kube yima-complain ebesiwafaka sikhulumisana nama-presiding office ama-polling stations phose wonke. Into esinanzeleleyo thina njenge-CCC kuba izeki injangelamazinyo iyesaba ukuthi idile leZANU-PF isebenzise umthetho bebesisaba ukuthi balandele abalandeli bezanu-PF laba babakhuze ukuthi basuke lapho lokhu abakwenzayo bebebhalisa abantu nxa abantu sebeqeda ukuvota bekuthiwa hambe ebhala ibizo lakho kwamanye ama-polling station njengedwaleni tenti bebenika abantu ongama-drink ukuthi hayi ungaqeda ukuvota hambe ebhalisa uphiwe i-drink ukuthi usuvotile. Betshela abantu njalo ukuthi hayi bavele bale ndlela ukuthi bekwazi ukuthi lo ovotileyo uvotile iphi iphathi. So bathe bazabakwazi ukuthi nxa ungavotelanga iZANU-PF bazaba le ndlela abazadila ngayo nawe. kodwa sinethemba lokuthi abantu bakawathi 4 bazavota bevotele kusasa bevotele inguquko lanxa siphakathi kokwethuselwa okungaka
kuvotwe ngokuthula ikakhulu khona ngapho eyinsiza lasematobo akuzange kube lezehlakalo esike sazibona kunsukwana ezedlule
okwalamhlanje sakazi ngingathi akubangale sehlakalo engingasibamba ngithi hhayi kulozibani ochayiweyo kodwa khona kuengubalayo ukuba abantu bayethusela ngendlela ezishiyeneyo lokubhodabhoda kwiimota eziningi-ningi ezinye ezimakwezanu PF ezinye njalo izimota ezingelama number plate khona kuhlana uvele kuyindlela yokwethusela abantu ngoba abantu sikhangelela lokho okwenzakalayo amalanga layo edlule ukuthi abantu bavota kodwa abantu bavota bethukile bayabona into inyamazana le ezanu PF ivele isingenza anything lakhathi esinje sikhangelele ukuthi ukhetho njengoba solusiyaphela sekusiyaqalisa ukubala lelangase lisiyatshona abantu bakhanya ukuthi umthakathi uvele usebenza ebusuku sokumnyama so i-team yabantu njengilayo abaningi ngabalaqinisa ukuthi ntambama sokumnyama izanu PF izasiphatha njani kodwa abantu into ejabulisayo ukuthi bathi kube mnyama kube kukhanya siza kuma sifikele amavoti ethu sonke sibambene lapha kuwathi 4 enzisa
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-TCCC eMathebeleland South. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena othi bakhangelele ukunqoba kulolu khetho.
Well, thina njengebandla elibusayo sikhangelele ukubana sinqobe kukhetho lolo olwenzakalayo endaweni eziyisithupha lapho kubodwa bona ngelanga namhlanje siyeqinisela nje ukubana imisebenzi yethu ebethu ibamba kula ngabe siyenza izayeziwana abantu bebona kuqadekile ubana basivotele siyini sibe ngamakazela angowethu amelele kweze indawo.
Kuyini okutsha ongathi likuthembise abantu okungenza balivotele bachiye amanye amabandla aphikisayo?
Abantu bakunazelela ukubana i-Second Republic le ekhokelwa ngubaba uMnangagwa ibhizi ukuvuselela izinto eziningi ezasezimile siyakhangela izinto zezokulima ama-irrigation schemes amaningi alokhu kuhamba evutshwa njalo amadamu amaningi asiyakhiwe ukwenzela ukubana sibe ngama-allrounder nyaka wonke nje singambelela ukuthi awona kubinywa ngesikhathi sezulu kuphela ukwenzela ukubana sibe ukuze isiqiniseka sokuthi kona sibe food security elizweni lakithi konke lokubana yimisebenzi esenzisela ukubana uhulumende ukhangeleke phambili ukubana asabalaze umnotho wethu njalo asabalaze i-food security kungabe nomuntu olambayo izinto ezinjalo zonke bezithakela le migwaqo iyalungiswa ukwenzela ukuthi abantu babafinyelele ukufika endaweni ejijile njalo abayenza i-trade bafane ukuthi bona kwekwenze emigwaqweni eyabe ilungile iyozinara zidlaisukuzisha sikhuluma kanje ezenzisa ngale siyabona umahluko owenziwayo konke lokwana izinto ezihugayo ezingahuga abavotayo ubana bebekwazi ubana ibandla elingabaqhuyela phambili ibandla elingabafikisa ekenani yiliphi.
Lanxa kuke kwaba lokufuthelana lodlakela ikakhulu insiza lasematobo sizwa kuthiwa kuvotwe kuhle nje ngokuthula enamuhla kukhona ongathanda ukutsho phezu kwalokho?
Njengoba ngihlala ngisitsho thina njengebandla lezanu-PF asobandla elichaza njalo elithakazelela udlame into embi esikhangelela phansi esingavuni ukuyiza isenzakala. Siyafisa kakhulu ubana abantu bezinto zabo ngokuthula langenhlonipho nanko phela umkhokheli wethu webandla u-First Secretary ubaba Mnangagwa naye umsekeli wakhe u-Second Secretary ubaba uthiwenga lo munye futhi u-Second Secretary ubaba uMohadi bonke bahlabela ingoma efananayo kuye ukuthi yona ukuthula akube nathi. Siyakhumbula izinto owayengu-Second Secretary ngamuva ngale ubaba uJohn Landa Nkobo eqala inkulumo yakhe lana othi kona please begin with me, please begin with you, please begin with all of us.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Central Committee.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coltart obotshwe izolo umiswe enkantolo kamantyi namuhla esetheswa icala lokuphatheka kumisebenzi yokungethembeki. UColtart uyalilandula leli cala njalo amagqwetha akhe athi uyahlukuluzwa njenguhulumende. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ilizwe lethu ngelihlukumezayo bonke abantu abalwela amalungelo badingela indlela yokuthi bebotshwe. Lo hulumende okhona osewenzani okamgabe especially ukusebenzisa amakhodi. So asiyonto engasimangalisa, asiyonto engasidanisa. Iyakwazi ukuthi uDouglas ngumuntu omela kakhulu abantu laba abahlukuluzwa ngohulumende. So ngezizathu ezinjalo, especially nguye ongelinye lamagqwetha amela lo ohambise lo babo phetha amandla lo Emerson. So ngezizathu ezinjalo uyawukukhangelele ukuthi uzahlukunyezwa one way or the other. Njalo vele iZimbabwe kusukela sithathu zivuse ihlala ililizwe wonke umuntu olo. So akusiyo into emangalisayo.
Ngezinye indlela Fuzwayo uthi uhulumende kumbe ibandla leZANU-PF lisebenzisa amapholisa lemithethwa ndaba ukuhlukuluza abantu abalwela amalungelo kaZulu. Kodwa iyona iZANU-PF lohulumende lanxa nje abanye bengathi kuyinto yinye bayakulandula ukuthi bayangenela ekuqhutshweni kwendaba zomthetho.
Izano ihlala isenza izinto ezigangileyo ibisiphika. So akusiyonto emangalisayo ukuthi besibeze abantu ngakhangela kusukela ngama-80s kuhlukumezwa omoyi umasuku lodabengwa kwasetshenziswa kakhulu umthethwandaba lamapholisa. Lakathesi nje ungakhangela uzofika kanje 2040 bonke nje abantu bahlukulunyezwa kusetshenziswa amapholisa kusetshenziswe amakhodi. Kodwa ubaba lo ethatha amandla waqambela abantu amanga wathi yena uzavusa ngendlela ethiyeneyo leyalo lekamuyi umgali. Kodwa hhayi kuyazimanifesta nje kwinto kwangikona konke ukuthi hhayi idlozi likamgabe liphumile kuye elokuhlukumeza abantu elokusebenzisa amakhodi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela amshweshwe,
lamlela
na. Izakhamizi zesithakeng enkhwali sezithethe inyathelo lokuzakhela isikolo ngoba abafundi behamba umango ofika amakhilomitha ngamashumi amabili, 20 kilometers ngelanga besiya enkhwali primary school okuyiso sodwa isikolo esiseduzane labo. Abazali bathi badinga uncedo ukuze bakhe lesi sikolo ngokuphangisa. U-Albert Ncube uyalandisa.
Nxa usuka emavinkilini enkhwali olubhekise ezezane uzuhamba amakhilomitha afika phosa lithumi kulesi sakhiwo othi ma usibona ucabanga ukuthi mhlawumbe sadilika ngesikhathi sempi njalo sokulunxiwa nje. Kodwa lapho usondele eduzane uzo ungamazi kwabantwana abancane behlabelela uthi usithi mehlo suka uthole lo mbalisikazi ephakathi ufunda ukungadlalwa. Kusesitake ngelapha lapho abafundi be-ECDA abaqhuba khona izifundo zabo bengakayifundi esikolo senkhwali primary sona esigathana kakhulu labo. Isakhiwo lesi lunxuwa lesitolo esingelaphahla umnyango kumbe yona i-blackboard yokubhalela. Imduli yaso idabukile njalo ikhanya nje ingaba ingozi ebantwaneni. Unkosikazi Blessing Madongo uthi ikhansili sibaphe indawo ukuze bakhe isikolo sabantwana abancane.
Abantwana bahamba umango okwana 20 kilometers ukuhamba lokuphenduka ngelanga. Sesilwisa ukuthi sesingayakha isikolo esigabeni sethu ngoba sebesivumela abe-RDC ukuthi sakhe isikolo. Kodwa bathe indawo yethu incane ayikwanisi ukuthi singayakha iprimary egcweleyo ukusukela ku-0 grade kusiyafika ku-grade 7.
amazwi amadongo agcizelelwe unkosikazi Josephine Moyo yena othi umango ohanjwa ngabafundi ubafaka engozini enkulu.
Ebantwaneni abamankazana kuhamba umango omude kubafaka engozini ukuthi uthole umntwana engasaqeda isikolo ngokuhamba umango omude, bahamba sebedlala benza izinto ezingalunganga.
Unkosikazi Jane Mleya laye uyisakhamuzi esitakeng.
Isithina sesiqalisele ukuchaya ukubonisa ukuthi abadlala bazithakazelela isikolo njengezakhamizi. Lokusebenza khona bese siqalisa ukusebenza loba kuyachisa loba kunjani.
Esinenjalo isakhamuzi esikhangelele intuthuko kwezemfundo, Mnumzana Obert Ndlovu uthi lanxa izandla zabo zimfitshane bazimisele ukwakha lesi sikolo baqede masinyane ngoba abantu babo bethule nzima.
So sizama ukucenta njengoba indawo sebesiphekele, sizama ukucenta silakho kathi singesikwanisha ukusebenza ngezandla zethu okunjengezitina, ukuthwala ochebechebe lokuclear iland. So sisamobilize ama-resources but asikabi labo abantu abathi bangasinceda ukuthi sithole imali. So but silohlelo lokuthi sithe sivule isikhwama sabathi phosela ama 50 rand nge-household ukuthi ngxenye singabona isikhwama sethu sikhula njani, sithi sicela uncedo lathi silokunye nje esikhwameni sethu.
Osakhulayo Mnumzana Adon Rantasi layo uthi ufisa ukuthi lesi sikolo sakhiwe ngokuphangisa ukuze abantwana bafunde phansi kwamakhaya abo.
Ngakuthiwa singaphumelela sibe khona abantwana bethu bezikwanisa ukufunda eduze ngoba lapha baya khona kukhatshana. So uma bengaba lapha eduze lo mbalisi uma efundisa bazakwanisa ukuba bezwisise masinya ngoba bengahamba isikhathi eside. So into eyenzakalayo ukuthi thina abatsha sifake izandla, sifake ipressure yokuba kusetshenzwe isikolo sibe khona masinya.
Uzabhukwe Mbengo line esitakeng. Umnumzana Amon Mleya uthi kuyadingakala ukuthi kwakhiwe lesi sikolo ngoba abanye abafundi besehluleka lokuyafika emkhwali primary. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo Mnumzana Dawungana Ndoro ubengakholwa ukuthi kulabafundi abancane abahamba umango omude kangaka, kodwa basaphendula ngembuzo yethu ngalolu daba lalapho sesimthumele ubufakazi. Iningi labafundi kulesi sabelo kaliphuthi izifundo nezizathu ezijeneyo ezigoqela imango emide abayihambayo lapho besiya esikolo kanye lokuswela nje imali ngenxa yobuyanga. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisesitakeni ngenkwali ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana nelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lengcwethi ecobongola ezemidlalo yenguqu yabesifazana. Usibekiwe Ndlovu yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women Leadership Program. Asizweni ukuthi uthini ngalolu hlelo kanye lekusasa yomdlalo wenguqu yabesifazana.
Hello sister, linjani balaleli? ICOSAFA Leadership Program iCOSAFA kade ngiyenza labanye omama abasuka kumazwi eCOSAFA. Ngiqalise ukuthanda lo mdlalo ngimncane ngikhula. Ubungavamanga kangako umdlalo wokunobhutshuzwayo emankazaneni, bekudume owe-netball owuqaga. But ayi, mina ngizange ngithandisise, not that ukuthi kule nto embi, but zayibe yinto engitshanga phakathi. So yikho nje ngaqhubeka ngizithandela umdlalo wonobhutshuzwayo wamankazana. And uze ngifike lapha engikhona sisitha kungxenxa yokuzimisela lokuthanda lo mdlalo lokube ngisenza ama-courses wona lawo awe-football administration.
Kahle kahle kuyini ebelikufunda kulezi izifundo ze-COSAFA Women's Leadership Program?
Besifunda ukuthi ukuba yi-leader or ngithi umholi kubuya lama-challenges awo, okuhle lokunzima. Kodwa ku-course lay ye-COSAFA safundiswa ukumelana lawo ma-challenges. Safunda okuningi, sasilama-module amaningi, ama-topics ayimaningi. Kodwa isiqoqela se-course sasiyi-leadership ukuthi kutshona ukuba ngukhokheli. Iwaphi ama-qualities of a great leader? A creative end to leadership. Safundiswa lokwe-governance, Finance and Accounting Fundamentals, Basic Principles on Club Management, Networking, Football Business, CAF Licensing. Njalo bekulama discussions, e.g. what does it take to be a women leader in the world of football? Just to mention a few. Senza lama project work. Ama project uwenza. Amanye waphiwa ukuthi wenze uyi-1. Amanye waphiwa ukuthi liwenze ligruphu. Bese lixubaniswa lapho nxa seligruphu. Maybe lihlangane labantu umuntu ose-South, Namibia, Zambia. Behlanganisa nje ama-countries. Yikho ade kusenzakala lakho.
Ubona abesifazana abaningi bephatheka yini emdlalweni wenguqu kusasa, kumbe bethola izikhundla eziphezulu elizweni kumbe emhlabeni jikele ukuthi kube yibo abaziphathayo njengabesilisa abaningi?
Mbona ngani nxa singapha umama ithuba lokukhokhela ezikhundleni zwalezi ezinkulu, bengenza ngcono. Ngoba omama isikhathi esiningi bayathanda ukwenza into ezi-straight, ezicacayo, eziphuma zikahle. So ngesifiso nje sokuthi komunye umnyaka nje khonapha kwelakithi eZimbabwe kufootball yeZifa, Zimbabwe Football Association, kube lo president ongumama. Konke kusiyafika leCAFU, leFIFA, sike sibe labomama abangupresident abakhokhela yona lawo ama-association. So kodwa kwebe kube le-groundwork sibili. Abantwana abangamankazana xa besadlala khaphana ibhora abafundiswe i-coaching, abafundiswe ukuba ngonompembe, abafundiswe i-football administration, ukwenzeka ukuthi loba sebe-retire bebe le nto yokuqalela khona. Then befunda besiya phambili beze befike khona lo ukuthi beyeneliswe ukuba ngabo-president bama-FA. Kwenzeka ukuthi bekwanise lokungena khona kibo-CAF, ungena khona le-FIFA.
Lo ngusibekiwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezemidlalo yenguqu yabesifazana, yena osanda ukuqeda izifundo zeCOSAFA Women Leadership Program ebesixoxa laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sithandekile. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezamasiko. Sihlaziya udaba lwegugurawundi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, ngiyabonga labalaleli bonke. Sawubona mnumzana, sawubona mnumzana. Nami ngiyajabula kakhulu ukuthi ungingenise kuhlelo lolo.
Ungasitshela ukuthi ubona njani uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lolu olokuthi induna zikhokhele ukukhumisana umlotha abafuna kwenzakale?
Hayi, ngilukhangele njalo siyaluzwa baba Gande udaba lolu lwegugurawundi langendlela ubaba uMnangagwa, bengathi upresident uMnangagwa kwa endlela aluphathe ngayo, kumbe ngithi aluphatha ngayo. Ye, uyabona ukuthi udaba lolu lwegugurawundi lona ngwalo ngolwepolitiki, ngoba vele luthwe lusenziwa ube kuyipolitiki, kuyikulwisana phakathi kwamabandla amabili awezombusazwe, izaphu kanye lezana. Kwathi sokwenzakaleke lokhu, ipolitiki yazama ukuthi ilungisise lolu daba lapho ubaba uNkomo lo mnumzana uMgabe lapha bahlala khona phansi bakhulumisana baze baphuma lalinto yabo abayithi unit accord, kodwa engazange ijabulise abantu abanengi kakhulu, ngoba abantu abanengi kakhulu bakubona sengathi ubaba uNkomo kusho ukuthi ubalahlile. Pho ke abakwamna kwaba indaba elokhu isala ilokhu injalo ngathi ilengile njengokuthi lakathesi lokhu ilengile. Yikho lapha ngiyabona ukuthi khona uhulumende ukhona kathesi uzama layo amakhasi, ngoba naye ukhangele uyabona ukuthi khona ye izinduna ngabantu abaqhakatheke kakhulu baba kande ekuphileni kwabantu. Yikho ke nxa ngisithi ngiyananzela ngiyabona ukuthi khona umongameli kathesi into ayikhangeleyo ukhangelele ebona ukuthi khona izinduna njengabantu ababaluleke kangaka, funa engxenye udaba lolu nxa engalulanda ngendlela yokuthatha abaphathi bezigaba babe yibo abazakhulumisana labantu, funa abantu badede ulaka lolo lukhona lwehle.
Nxa ukhangele okwenzakala kwamanye amazwe ngemva kombhuqazwe ofana leRwanda kumbe impi yakwele South Africa eyobandlululo, kwaba lalokho okuthiwa iTruth Commission, ubona ungani yikho kungasebenza yini eZimbabwe?
Hayi, mina nxa ngikhangele mbona sengathi indlela leyi ebuye lo mongameli uMnangagwa indlela eqonde kakhulu njalo indlela ehloniphekileyo kakhulu, kodwa kuya ngokuthi yena ngokwakhe uza kuthatha yini lokho okuzakhulunywa ngabantu, akuthathe akusebenze ngendlela yena leyo abantu abakhulume ngayo la ngendlela atshelwe ngayo zinduna leso. Angathembakala ke khonapha? Hayi, ngibona sengathi mina angabakwazi ukuthi khona acazulule lolu daba olungamaqhubu ebantwini. So kuya ngokuthembeka kwakhe ukuthi khona yena uzathembakala yini, njalo laye athembe ukuthi laba abantu into abayikhulumayo abajonganga ukulwisana laye, kodwa bajonge ukuthi indaba le iphele. So kungaba lokuthembana phakathi na kwesizwe, ngibona sengathi mina ingaphumela le indlela eyenzakale South Africa. E-South Africa ngeke ngithi mina kukhona ukuxolelana, ngoba lakathesi kukhona ukufuthelana, ngoba kathesi babonile labo bots abonabo abathe besifa kathesi lapha, kube khona ukutshengisela ukuthi khona ukufuthelana kukho. Abanye bethi kabafuni ukubakhala labo bantu. Kube kanti ke kubo Rwanda, oRwanda akazi ungakhangela ngokuphumelela kwaleliyani lizwe, uyabona ukuthi kukhona ukuthi khona laba bantu amahutu laba lamathutsi, kusho ukuthi kwabakhona ukuhlalisana phansi, kwabakhona ukuthembana ukuze bakwazi ukuthi baxolelane. Kodwa le indlela enziwe ngumongameli Mbombe mbona sengathi indlela eqonde kakhulu, ngoba abantu abaaffectwayo ngabantu bama communities, and ama communities vele wona athembele ezindunene, athembele kubukhokheli bobuduna, ngoba kathi sizaphu kayisekho, ngoba ngesikhathi sikaNkomo uNkomo wahambe umuntu adethenje kakhulu ngabantu, wakhulumisana labantu ngendlela yakhe akhulumisana ngayo labo, kwaba kwathi coso lolo nje khona ukho kuyindaba. So ke indaba yepolitiki sibili lezinduna lazo vele, ngoba bona ubukhokheli ngokwawo vele buyipolitiki.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, kangibonge babugande nje labalaleli bakho, sengathi lingaba lokuphila okuhle.
Lo ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, sikhathi sinye, lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Yada 1 Cranbourne Bullets 1, Ngezi Platinum 0, Black Rhino 0, ZPC Kariba 2, Wawa 1, Bulawayo City 1, Dynamo Zimbare 0. Ukunqotshwa kweDimbare kusho ukuthi iFC Platinum isithethe inkezo yeCastle Laga Premier Soccer League. Kwanele Mthwaka Zomuhle Oliver lelisayo ngomathuka izinduna ntungamilinkomo. Lilale.